sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Lwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu iqhubeka iveza ukungamikuhle kweluhlu lwabavoti i-voters roll. Inja ezithiwa ngama pitbulls ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa. UZulu waphatheka ebutshengiseleni okwenzakalayo ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesinzima ukwedlula lokho okwakukhona kubusa uMongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu iqhubeka iveza ukungamikuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Kumalanga asanda kwedlula, linhlanganiso iveze ukuba kulabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu, linhlanganiso yaveza ukuba kunabazalwa ngemva kukamnyaka ka-1995 ababelokhu bekuluhlu luka-2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu transparent okungakanani. Kuvele kulabantu ama stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukhika kakhulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu ngoba i-electoral system yethu first past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibibandle labe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu o triple C labo MDC babe sebekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngishilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni. So akusoze kwekele ukuba lodlakela, akusoze kwekele ukuba lomsindo ngoba akubangwa lutho, kubangwa izikhundla, kubangwa ukudla, yimpi yezisu zabantu abalambileyo. Siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi Zimbabwe Electoral Commission kusase lezinye izinto engakazenzi kuhle zicace okunjenge voters roll. Into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZanu PF layo iyakhonona ithi yona voters roll istaffwe ngabantu kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala endezindaweni esizazi ukuthi singama office ende ngwakhatresa kahlwatheli ukuthi abantu akade bezama ukuriga isystem yona leyo voters roll ngabantu eibandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni bona bo MDC labo MDC alliance. So ila bese usithe emakhaphandleni kube vice versa. So khona okuyikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana okukhulu kakhulu, kanti phezu kokho konke yimpi yezisu. Akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu abafuna ukuyasimela kuphela abantu laba babe becontesta ukuthi bagcwalise izisu zabo so akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona
inhlanganiso ye team pachelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti ubona ungani khona ukuba kuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukele
njengoba sengithilo ngaphambilini okwenziwe i team pachedu lanxalayo inhlanganiso le team pachedu ile into eziningi ezimbuzo eminingi kuthiwa i shadowy organization engaziwayo eZimbabwe eyabantu aba ize iZimbabwe Electoral Commission ethe aleja ukuthi abantu babe bezama ukuhacker i-system yeZEC sibe eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento eyabayilethayo yebo kambe sitholile into engijongoba ngishilo ngaphambili ukuthi ZANU-PF iyakomplaina iyakhonona layo ithi i-voters roll uluhlu lwabavoti lustaffwe ngabantu abasebenzisa ama-address address efana nayo uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo enye building eyaziwayo ukuthi i-building yama-office kodwa kulabantu abalamabizo a-register ukuthi bahlala khonapho so uzathola ukuthi otsotsi bebezama ukugelana lapha phakathi kwama-members e-opposition lawo ebandla elibusayo abanye lawo bestaffa ngala abanye bestaffa nga so kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze kanti njalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu beZimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi ngihlala kunumber 2 second floor lapfows bakuphikise antshi uzafunga laphana ngefomini labo leliyana ele i-affidavit so kunzima ukuthi benzeni into eseqakathekileyo ukuthi alubana ukhetho lwethu luyadepolarizwa ngokuthi kusihambe siyelungisa ku-constitution sikhiphe i-first past the post system lay sisebenzise njenge-South Africa i-proportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe ngoba vele ngitshile ukuthi kubangiswana ukudla so kungaba njalo kuzadepolariza ukhetho kwenze ukuthi abantu ama-tensions angabi high abantu bangalwi kakhulu so ke mina ngibe ngibona ngani kungasolva i-voters roll kunzima ukuthi iZimbabwe Electoral Commission yenzeni kasihambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela eyenza kuhlale kulensolo yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho i-system yethu ithi yena owinile uthatha konke so singalungisa khona phana kuzayehlisa i-polarization the tension
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Izinja ezithiwa ngama pitbull ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa Lezi zinja ezibikwa zivuka uBhova Mahlayana sezihlasele zabulala abantwana abambalwa zaluma njalo zalimaza labanini bazo Sixoxe lesizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube
Baba Kande izinja lezo kuthi ngama pitbull lezi umonakala esiziwenze kuleli lizwe umkhulu kakhulu njengoba sisizwa umntwana odliwe yizinja zwena lezi ayisiyo into yokuqala even abantu abakhulileyo sokuleminyaka vele kusihlala kusiba lezehlakalo ezezinja zwena lezi zibulala abantu zibulale abanikazi bazo so umonakala wakhona ngomonakala wesabekayo ungacabanga ukuthi kunje uzele ulo umntwana inja kamakhelwane ilokhuze idla umntwana imqe lobe edliwe ngeyakho kuyinto ebuhlungu kakhulu yisihluko esikhulu kakhulu umphefumulo nje womuntu lobe ngaba ngoyedwa ukuthi ufile is just too much so izinja lezi abantu sezibaqedile zonile kakhulu kulelizwe
wona umhlobo wezinja zona lezi uyakuzwe na ukuthi ukhona eZimbabwe njengoba singazi sizwe ukuthi ubakhona abalunywayo khona leZimbabwe
baba Kande akaze ngizwe ukuthi ukhona umhlobo lo kodwa ngicabanga ukuthi ukhona kungaba yikuthi kwesikhathi ukudla eziyabe zikudla ngikhumbula kudala abantu bayakuthiwa kule mastet ukuthi iphiwa izinja ukuthi zilume lazo nalezi ezijayelekileyo bezivele ziluma kodwa ke lezi ezidla umuntu zimbulale hayi besingazazi ngiyacabanga ukuthi zingabe zikhona eZimbabwe kodwa akaze ngizibone ngoba inja yakhona iyingozi kodwa ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi iyabe ngabe igcinwe njani isidlane. Mina khona apha endlala khona kwaba besihlala nayo manje amasela ayajikele ipoison izifi izinjanxa ifuna ukutshwe. Ikhona besihlala lawo lapha kodwa ayizange ilume muntu. Kodwa inja eyingozi efuna ukuthi inakekelwe kakhulu.
Ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni owe-South Africa ukuze udubo lolu luphele?
Uhulumende kumele afake umthetho oqinileyo ngendlela engikubona ngayo. Umthetho oqinileyo njalo kube lendlela ye-license yokuthi umuntu abe lenjawana liyana kubonakala ukuthi uzayigcina njani. Kuhanje kuba ziyekhangela kumbe ngama-inspectors bafike ba-inspect ukuthi injalana igcinwe njani. Ba-check-e futhi ukuthi injalana idlani ingadli ukudla okuzayenza ukuthi ibe lolaka kakhulu. Lapha ziyafuya izinja abantu besithi benzela ukuthi kube safe. Njalo abantu abalezinja balendlela ababudede ngayo besikubona lathi emakhaya ukuthi umuzi olenja bayakubona wena uyathutsha umuntu angena endlini ngabomo befuna ukubona ukuthi kumbe zingakwenza. So ke kumele ukuthi uhulumende abe lomthetho oqinile ukuthi injalo ingaphonguba ukuthi noma ngubani nje azithole ela. Siyake sizithole lapha elokishini ubona abafana behamba bezibambe ngelokuzeni bezibambe ngamabhanti ukuthi vele zisiwa nga uzibuza ukuthi injalo isiwa. So injalana kumele kungavunyelwa ukuthi umuntu ahambe la emphakathini ayiphethe emphakathini njalo abe le license ukuthi ucompetent ukuthi ukulungela ukuthi angagcina inja enjeya. Injalana ifana lesilwane seganga sona siya ukuthi izilwane ziyavalelwa lazo izinja zelezi kumele kube njalo. Yey, siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. UZulu owaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesinzima kakhulu ukwedlula lokho kwakukhona uMongameli Mgabe esakhokhela. Abanye bathi uMnangagwa ungcono kulomgabe ngokuvumela uZulu ukutsho imbono yakhe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasosha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilo kahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga. Wonke amayuthi akusela msebenzi, akusela kudla, sokudubeka kuphela. Yikho libona sokugcwele ama drug addicts, abantu abasebenzi enza okwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ye ED.
Amazwi kaMaphosa agcizelwe unkosikazi Odi Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Halo mkhokheli okhona kathesi uMnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo. Isikethi yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo 100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe indifense yokuthi wahle wenza kwaba wesi. Ama-privacy ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo.
CCC umnumzana Felix Mafa uthi ngebandla babethatha i-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwaMgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye nokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka, yikho ke kuba nzima ukuqathanisa abantu laba ababili umoya uMgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kaMgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa nguMgabe, yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga lezanpf umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulomnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla lezanpf umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu.
Ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha. Umnangagwa yena wayelokhu ebuyele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leMasingo eleThe Mirror libika ukuba abongi sebesibhedlela seGudu Rural District Hospital balile ukwelapha abalandeli bebandla leCCC abathunjwayo batshaywa kwabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Bill wethulwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ngolwesihlanu. Lumthetho wenza kube lula ukubhalisela ukuvota ngoba abantu abasadingi amaphepha amaningi-ningi atshengisa ukuba umuntu uhlala ngaphi. Njalo lumthetho usuzagcizelela ukuthi incwadi zokutshayela ama-driver's license awasetshenziswa ekuvoteni kodwa izithupha lamapasipoti yiwo kuphela okuzasetshenziswa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nasakazwe isitudio 7 sanibona siyabazi Joseph Chuma lapha bayakhuluma abathi mnangagwa ndikamnangagwa uyasebenza le-new dispensation yabo le iyasebenza. Ngeke silisole wochuma loba le-new dispensation yenu le iyasebenza kathi vele lingakho thina ngoba vele lingasola phela lizaluza imisebenzi. Kufanele linincome noma lincome noma into ingekho ayikho nje into eliyenzayo. iZANU-PF njengamathebelele lingapha siyiwazi nje ngugugurawundi ukuthi ziyathi ma ithatha umbuso kuthe kulomnyaka nje o-embili ithethe umbuso yangena emathebelele nje yazokubulala abantu basemathebelele. Yiyo thina iZANU esingamaNdebele esikwaziyo eyakwenzayo. Ukuthi khona into enhle yake yayiyenza iZANU-PF thina asiyazi, asinayo futhi especially thina maNdebele. Maybe khona le Harare maybe kukhona yake yakwenza sikwazi, kodwa ngapha emaNdebele naye ayikho into yakwayiyenza ngaphandle nje kwe-ground kubulala abantu, yikho esikwazi ngayo iZANU. So sicela nje obakuthuma bengabe bekhohlisa abantu bekhuluma into engekho ngoba siyakwazi ukuthi ngabe into abayikhulumayo kasilo qiniso.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngumoya. Ngajabula le audio uma ingafundwa. Hayi siyezwa kuyakhulunywa ngamaphoyisa labezeki. Laphana ihluphe sinalo laphana iphoyisa lingasebenzisa umthetho walo liyaphelelwa ngumsebenzi. Yikho sithola amaphoyisa supporta iZANU-PF ngoba imoto lezi zabantu laba abeyinsiza lefelabus ama number plate yemoto lezi yazabizwa, so ke kufanele ukuthi abantu labo babanjwe babotshwe kodwa kuphelele emoyeni.
Futhi kwangirali ngamfa lo uchamisa lingamfaka lathi Mnangagwa ngcono uba nanko abantu bathi umgabo benxa umgabo yininto bengcono ngayo akuwulavini wani yitho liqambe lingingathi bengcono yini anto ezitimnangagwa sethu ube ngcono ngoba ibhoda siyakhiwa inhle lebhodini kuyakhiwa nenewomafezela upani sikhona nestethi lesi sogetse wanki siyakhulume kuradio khona ku-Studio 7 siyezwa kuthani nesimishangani idamu leli kwalishangani le maduzane anto siyazibeka izinto ibe ubungcono bathi kodwa simsapoti and lakumami minister zakhe abantu besindizindizana bezikhona saba lebhadi ukuthi lo o usifiso maye tshone kodwa bezafakile ngiyabona nje ukuthi ezifake lo profess lo lokhuzeni uprofessor uNcobo Mthuli wangifinance lwami nguhome affairs yabona ungcono ukwenza kwakhe asimthandi but ukwenza kwakhe kungcono siyakuqamba ungcono ngakho ubungcono bukamgalo alibe libuvali lokuthi lokana lalobuka sobukachamisa libuvali likuzwakale into elikhuluma ngayo
livuka njani Studio 7 livuka njani Studio 7 ya siyalibingelela lonke indawo zonke asisukumeni sonke nisambeni sirejesta abantu liyazikhethela abantu libafuna kumakansilela kuma-NP lakupresident liyazikhethela abantu libafuna khethe nini utshintsho sifake nini utshintsho madoda mina thina njengamayouthi anyeke ngatsho ukuthi kuyini esincedwa ngakho asikuboni asikuboni thina njengamayouthi ematebeleni sihluphekile akula ma-project akulana kubuyini singabantu nje kuphela so madoda wekup sukumani sevota mina engikhulumayo ngingudaniel nqumalo ngiselubi district khona lapha kuward 9 ngizalwa elubani ngisithi linjani khona ngapho phansi elubaka sobhuku wami khona lapho u-Alois Ncube bingelela bonke nje bingelela ebubi district ward 2 phansi khona ngapho umdala umathazi mdala umathazi ngiyambingelela kakhulu oku-CCC khona ngapho endaweni ezithiyeneyo bingelela esiganda bingelela enkosikazi bingelela enyati ngiyabonga
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela nabalaleli eyi mina ngiyabesenisiza ubuhlungu njani nxa abantwana abancane kangaka kuthiwa batholakala bezidwele abantwana abale 10-11 years kuthiwe basekwendeni omama labo bembatha ingubo bethu umntwana oyendile bomama sekeleni ukuthanda amadoda ngabantwabethu abanye bamithiswa ngoboyi abanye ngabomalume abengabazukulu abanye obenithiswa ngomakhelwane umama hlethe hamba ukwenda sibili sibili umbathi ngokuthi umntwana usekwendeni umntwana oyincane libulala impilo zabantwana asekele nini bomama kumbeni yikuvila kumbe yikuthanda ukusetshenzelwa ngamadoda omunye uyabekwazi vele ukuthi umkakhe abhize umntwana kodwa abesesithi ngenxa yokuthi uncenga ukuthi umkakhe uzobotshesa lelamba abesesithi emntwaneni uthule umntwana azabonakalela impilo likhohlwa ukuthi umntwana lana uyakhula kusasa ingqondo ziyabuya kusasa uyalibophisa asiyeke leni mina vele ngisolo mama ngoba usuke ezobothiwe ubaba akuyenzi ukuthi umntana omncane ongaba le 8 years ukuthi uyalala nomuntu azamithisi kumbole 10 years azamithisi umzali engakwazi omama babekwazi omama sesathanda imendo ukudlula abantwabethu sibulala impilo zabantwabethu awungeke vele kuzothiwa umntana ngazamithi omama siphakameni sekeleni inamba le iyakhula kakhulu kuyithi omama akulantandane la ngabantwana abangamankazana abalabazali babo shiwa lizwa njani shiwa endikubuhlungu lokhu mina ngeke ngikhala ngomama obaba abaright ngoba bayanikwa labo bantwana yikho bengavotshisa
balele labasakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela bakwethu ngisithi linjani lonke ubuhle balezi indawo esizizwa kunye wireless bantu zenza wonke umuntu azizwe ungalalela nje uvulile nje uphele i-wireless yakho uzwe uzizwa ngazani uginye iphilizi nokuhlambula umzimba shiwa mina kwakungenze kube njalo khona osalinizwa ngikhuluma zoba yinto okungumbono kwami lapho engiyangikubonela kule ndawo kulezinsuku le eyokudlwengulwa kwabantwana abantu indawo yokudlwengulwa kwabantwana le asinazeleni kule nto eyi-1 la engiyangibone engiyangikubone ngokuthi edolobheni lapha omama bonke laba abahlezi emdulini yezitolo labana bona bana abantu bale mbangela yakhonokho kuyisuku kudlwengulwa kwabantwana omama labana balamaphilizi abaphetheyo khonaphana nxa uhamba ukuthi uyadluluza zethi baba silamaphilizi abo baba lapha uthi adluluzelwa omunye lapha baba silamaphilizi abo baba lapha futhi ubaba bayathenga amaphilizi ana ethi sathengile seliginya esiyafika endlini esithi umama kakho nakho kumntwana phuthuthu akukho ngenye indlela nxa eseginyile iphilizi lelo ngoba inja vele nxa esilobhova isakhethi lomnikazi khonokho ngikutsho ngoba kwelilanga mina ngokwami engikhulumayo ngiqhawula ukufa igama lami kwelilanga ngiyazihambela ngidlula kwampana umama omunye besithi baba amaphilizi abobaba silamaphilizi abobaba lapha ngatshikila ngakhangela ngaya kuye ngambuzisisa ngawo watshela ukuthi liphilizi likababa nxa esele engutsheni lo mama ngathi rayiti mama ngingathenga iphilizi leli sihamba zonke wahle wayala into abantu bayakwazi ukuthi amaphilizi abo kani unganga walelani engumntu omdala okhulileyo ngisithi ngithenge sihambe sonke ukuze ngiyebona
ukusebenza kwephilisi yibo ababangela lokho mama labana bese kusiba khona nje lobunye njengabantu umuntu iziganye zabantu abangobaba bokuhlawukela umntwana kodwa imbangela enkulu yona lana amaphilisi ngiyabonga ngikhawula ukufa ngiselupane
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ukuphuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi ngemibono. Abanye ababalisa abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise kodwa bakhona abamsekelayo besithi loba kanjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlolongwana njengalokhu oyikho khona okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe. Phuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi. Abanye ababalisa abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise uTrump kodwa bakhona abasekeli bakhe abathi loba kunjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlodlongwana njengalokhu oyikho khona lezinsuku. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
UTrump lo Biden abachiyananga ngoba bafanana ngoba amakhiwa into ekhona iAfrica bayizonda njalo iAfrica bafuna ihlale iku state of colonialism iAfrica ihlale ingani vele yona into engela msebenzi nje. Sike sambona uDonald ethethisa iAfrica esithi ekhuluma amabala engeke ngawatsho lapha emsakazweni kodwa okwenzakalayo ukuthi even uBiden lokho ebuyileyo akulanto ayenzileyo kodwa uextendile ama sanctions ama illegal sanctions against Zimbabwe. So between the two of them akula ongcono ngoba bonke they've continued to maintain ama sanctions against Zimbabwe and they've continued to ukuthi bengahloniphi Africa as a whole.
Sesikhangela usekelo umnumzana Donald Trump owayelalo kumbe singathi ubelalo kumbe lokhe lalo khonapha eMelika. Ubone ngani luyabe lokhe lufana yini nxa engancintisa kumbe lungancipha kumbe lungakhuphuka ukuthi bonke abamsekelayo lokhu be mthanda njengakuqala.
Engancintisa uDonald Trump uyawina eAmerica ngoba vele amakhiwa ahlezi vele befuna umuntu njengoDonald Trump. Kodwa ungakhangela futhi lento ezenziwa uBiden ukuthi uyaphambanisa izinto usuke ehamba njengani uphongu qanqatha nje siyale kuyikuthi ingqondo asisebenzi kuhle. Abanye sebebone ngani hayi uDonald Trump engabe engcono. Ngibona nxa engakhompyutha sibili uDonald Trump uyawina. Uyawina ama-Democrats aluza ngoba uDonald Trump ulama-die-hard supporters. Ulabantu even ama-racist amsupportayo, ama-rednecks amsupportayo. So uDonald Trump ulakho.
Hello, umnumzana Innocent Ndibali ocubungula izombusazwe njalo ekhokhela ibandla le EFF Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane. Umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba weFIFA World Cup uqale izolo elizweni laseQatar lapho iqembu leQatar elinqotshwe khona nge-2-0 ngele Ecuador. Namhlanje leNgilandi lizadlala lele Iran, ele Senegal ngilane lele Netherlands kuthi ele USA lizadlala lele Wales. Yiko ke okuphetha kona indaba zethu zalamhlanje sivanele njalo sikhathe sinye kusasa ngo ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30.